Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izulukandaba holamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 21 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnomzana Ian Smith wayengcono kulaye balahlekile.
Kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwe, wahamba ewange lapha emakhelwane ama-power station maningi, ama-power station asevulwa ukhangele echief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhonapha echief.
Abasakhulayo bebandla le-CCC bathi abanye babo elizweni lonke jikelele kumele babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 besuse uhulumende osembusweni ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe.
Indaba yethu yaphelele court. Azisi court, i-court yalahle udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha.
Lebotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe ngoba lisithi inengi alilazizatho ezilomkanjo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye baziphuphela. Udaba lokuthi ongcono phakathi kwababili laba ngubani lulumathe enkundleni yokuxhumana eTwitter lapho abanye iningi abasakhulayo bathi uSmith wayengcono ngoba wabusa ilizwe liphakathi kwezijeziso zenotho kodwa wenelisa ukuthi ilizwe alizange libe lodubo olukhona njalo lezakhiwo lemigwaqo eyakhiwa ngesikhathi sombuso kaSmith lokhu kuqinile kule migwaqo eyakhwa phansi kukahulumende wakathesi othi yena ngemva kwenyanga ezilutshwana nje uthole imigwaqo yakhona isimangobongobo. Umnangagwa esethula amazwi okuvalelisa umuyi uretired Major General Sydney Bebe emathuneni eHeroes Acre eHarare izolo uthe kangeke wafaniswa loSmith ngoba wayengumhuquluzi wenotho njalo ezonda abensundu. Amazwi kaMnangagwa aphathe lodlakela oluqhamuke esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali echidungiza ngeviki edluleyo lezinye indaba ezichiyechiyeneyo. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ukuze basuse uhulumende ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla ilokhu ikhuphuka ezitolo mihla ngemihla. Abongi labongikazi sebekhalele umsebenzi njalo inengi likhala ngokucithwa kwamagetsi lamanzi mahlayana. Umnomzana Tinashe Kambarami umgcinisihlalo wokugatsha lwezabatsha kubandla le-CCC esigabeni sakoBulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende okhokhelwa libandla le-ZANU-PF ubhidliza impilo kaZulu ikakhulu eyabasakhulayo.
Sibele program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula ama youth awesowethu asukuma ngobunengi bawo elwisa apartheid yayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu lokhu kwayenzwa ngabantwana abangabontanga eSouth Africa yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama youth ulungisa impilo yethu elakusasa lethu elakusasa elabantwana bethu sibe lemsebenzi into zihambe kuhle elizweni sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu bayadubeka bayahlupheka abala kudla abala mali imali abazihola lalabo abasebenzayo azithengi izibhedlela zila mithi akula manzi akula magetsi into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma RTGS abawatholayo so lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise but thina njengabatsha njengabontanga esikwazi ukuthi laba abantu laba lomnanga gwalezana uPF bamosha impilo yethu eyabatsha impilo emoshakalayo ayisiwe abantu be-CCC kumbe be-opposition kuphela abatsha abakuzana uPF lawo badubeka njengathi kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle abakwazi ukutshontsha njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iso wethu uprising eyenzakala eSouth Africa sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Dinashe Kambarami umgcini isihlalo ogatsha lwabatsha ebandleni le-CCC esigabeni sakoBulawayo. Siphinde saxoxa losakhulayo njalo isiphatha amandla sebandla lezano PF eBinga umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka.
Ama youth e-CCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ofulumende ukuthi ebayenzele konke. Ufulumende sebakreatele environment ukwenzela ukuthi labo benze amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona yikho ukuthi ilizwe lilunge yikho ukuthi izinto zethu zisihambele kodwa hatch ayisikho ngingakutshela kathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli kodwa bona bavala amehlo bavala nendlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza ufulumende lo we-new dispensation ngunikele umzekeliso kona lapha eBinga sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo Crown iyarevitalizewa kathesi sokucreatewa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi ithi bayalima bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil kuyenzeka lokhu kusegcekeni ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi amanye azangena sile mayini njalo khonapha njengomzekeliso eBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati amabhoti ohulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatewa hamba ewanke lapha emakhelwane ama-power station maningi ama-power station asevulwa ukhangele echief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikhonapha echief thina khonapha eBinga sibe senzela igwayisha ngani demo inkalakata yedamu sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi eBinga futhi amanzi la ahambe straight eKoBulawayo futhi eqala ethelele lapha eBinga siyenze i-irrigation yethu silimi abatsha bakubhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke laba ababe-CCC laba sifuthi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla lezanu PF bathi mhlawumbe labo ababulelo bandla bathola ukudla kuvela kuhulumende lokunye yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi izanu PF ithi silinika ukuthi linalezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu lezanu PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekafulumende. Abasakhula abakuzanu PF bathola umbono owezanu PF, bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa. Bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo okutshiyeneyo akula ophiwa yizanu PF. Abe-TCC basibabonayo bayesaba even ukuyethatha izimali kumabhenki bathi ngokwezanu PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. Abezanu PF kathesi ungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abezanu PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala eBhinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi. Ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isikhanda kuvula, eyinye eLubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala kudistrict kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme iCotco belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngakhamba indawo yabo lusulu besupply province yonke idla ivele eBhinga. Bayazisebenzela abasakhulayo kathesi uShangani lo ngimtshoyo, abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abezanu PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayalazi ibala lithi empowerment, bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-TCC babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele, i-TCC asozivuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni, asikhangelenini sikhale seceleni, akubancedi. Sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lesebenzelana labezanu PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha eBhinga. Sithi muzethu belekamwibiya tuyagebia inyika yesu mupati wakamba nyika iyakwa aveni bayo.
Alo ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Musaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBhinga, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eBhinga ekalonga esiyabhuwa. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele-International Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe, ngoba lisithi iningi alilazi zatho ezilomkantsho. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify.
Asingeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abatshiya ukuwayiziphepheli kwamanye amazwe begijimela kithi, yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi iziphepheli ezifika 100 ezidabuka kwele-Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kweleBotswana. Abe-DRC laba babekhala ngendlala, kodwa iBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba iziphepheli ngokugcweleyo. kusenjalo kusele iziphepheli ezinlutshwane kakhulu ezidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweza emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. This is a court yalahle udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lowo simelele ukuthi singezwa iUnited Nations layo siyasilahla kulanto abayenzayo. Kodwa United Nations lugajwe ngabe luyasiprotector kodwa it seems United Nations is now political. Is it suggested by politicians to achieve their political agendas? So there is no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlakela seluqala ukuqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisiba nzima. On daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzonzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esiku onzima ndoda kakhulu. Besicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sincede ngoba yisi situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kuhle silabo abantu bethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose iziphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka 2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingu Qondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. This is us Puma, a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronic lilodaba lokuthi umdlali wokugijima uIsaac Mpofu oweZimbabwe ogijima wacatshela abanye emdahweni wenzelwa kwele South Africa kodwa katholanga isicoco lemali eyi 50,000 rands ngoba iskipa ayisigqokile singela nombolo emhlane useze wathiwa nguye owanqobayo. Kodwa leli phephandaba lithi uMpofu kasoze ayiphiwe imali ayemele ayithole. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa ayehlulekile ukucitha abongi labongokazi kade betshengisela isibhedlela seParirenyathwa eHarare izolo. Kuthi kwezinye izigaba zelizwe abongi labongikazi kabayanga emsebenzini. Okwamanje ke sikhangeleke ezenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 lalezi sakaza njengoba zinjalo. Ngibingelele bonke abantu umhlaba wonke eliphelele. Mina nguBanda Moyo kuward 9 kokomokwama village Kondolwane. Lapha ngitasikhuzini imhlolo bakithi iZanu iyabuya izokhampena lapha esigabeni sikaNdolwane inika abantwana utshwala intshengu ingwebu. Lokho asivumelani lakho singabahlali sithi no. No kuleyo mhlolo njalo abantwana bayatshayana batshontshelana amabhasikili sithi hayi kungakhampena kodwa kungayenzwa sichala ngabantwana ukuthi bayadakwa ugovernment ebuyezonika abantwana utshwala sihlupheka kangaka kula maphilisi siphila nzima kangaka besibulalela abantwana. Ngiyabonga ngubhanda
salibonani basakazi boStudio 7 nabalaleli boStudio 7 likhuluma lomlilo wasenkaya kodwa ngusebenzani lapho eSouth of Johannesburg ngithi kulewe yami ngiyiwani mhlawumbe nabanye labo bantu sibona ngokufana ukuthi kuthiwa ama-elections next year abakhona uNkulunkulu angenele ekuwine enye iparty mhlawumbe yona isiphosike sibone mhlawumbe impilo ngaba ngcono ngoba eyi abantu bekhaya badonsa nzima mani impilo laphana ayikho right mani yabona lathi silapha nje sesithe ukukhula saqina uyacala ikhanzi ofika ngenzini akhonokho uzosuka lapho lakho lapha nje kuyimali inyanga ngesikhathi sokuphelele ekhaya yabona imfleka suke kuthiwa mhlawumbe kuyangena yangene nama-views amatsha lama yabona nje ukuthi nothi uphukuplement into yonke
salibonani salibonani ku-Studio 7 igama ngingunkosi namandla chuma ngokuzalwa ngisuke emflabhuze insiza ngokuhlala manje ngihlala e-South Africa ngithi hhayi siyabonga iindaba zinezisipha zona kungabe liyahlala isiphi indaba njengakhonokho ngithi hhayi abantu bezane PF abayeke ukubulala abantu abayekele ukubulala abantu bangabulala abantu besesaba umfana omncane uchamisa abayekele ukuchamisa ke ngene esitulweni etshintshi ilizwe etshintshi iZimbabwe kukubele eZimbabwe entsha umbuso omutsha hhayi sihlale egangeni bayekele lungise thinaasihlale egangeni ngoba eZimbabwe akuhlaleki into zomile eZimbabwe zomile izinto kungomfana lo omutsha ngake ntshintshe amaxhegulayo ke phumule
salibonani kwi-Studio 7 libingelela lonke bantu benkosi bantu abahle bantu abathandekayo lina elisinika iindaba ezimqoka thina lapha esithi siseZimbabwe esingazaziyo kodwa nxa sekukini hawu sizizwa kuhle zonke injani bafowethu linjani lonke inkosi libusise ngomsebenzi eliwenzayo emnyudabeni lalo ngathanda ukuthi khona ngabe liyaphuma phakathi yeviki ekuseni kwabe ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu yikho lapho eyabe lilethuba khona kule ndaba lapho engithanda ukuyethula indaba kajonathan moyo kanti ujonathan moyo kuthatha kuphi ukuthi khona uchamisa ule phakathi elitsha ibandla elitsha selivulile ibandla lelwendwele likhona sintshibizo ngenxa yesenzo sikamonzora lezanu yakhe babe futhi basidlalise kubi ngakho-ke umfana omncane waupana wakhona kuhle ukuthela abrande iphathi yakhe ngebizwe elitsha elitshatshatshatshatshatsha yelo yes ye ujonathan moyo vele angake linge vele ukuzingenisa phakathi kwalolu daba ujonathan nxa wayengumuntu ngakabalekanga lapha ujonathan wasitholisa lukhluphu ngesikhathi sikamugabe iphosa le-ipa yayingeyakhe azasimbuluzela thi kam 2023 bazafona ukuthi yelo yenzani sokuyisikhathi sethu-ke kathesi isikhathi sethu kule ngoma le yama-soul brothers ebekezelani madoda sekuseduze lapho esiyakhona and futhi njalo sesifikile siyeza uyasawundi ngewoningi mfana ngapinde umfana kanjeni ye lani linabantu bezimbabwe yayelifuza ukumanyana sihlupheke sonke kunzima akulanto ethengekayo ngitho ukudla akukho impuphu kuyini imali kayikho sitheli nzima kamyelo kam 2023 siyanqoba
shikwayo kubaakambe ukuthi inkondo zilokuzwayi isekuyabujana muntu amwana abanye nipotisi mushobonzeyo ndikali makani akuyena kubamba chisi ivantu vabonayi ikukampena mulungu vabonayi ikuzya muzezo wabo kubantu nyina chalungu kambo nankhubo takwaye inyika iyapambani kuwo tamba kuthegwa wonse muzezo wokoti abewazanu ndo abewachikusu chizobo tiramupulisa nabamusoja nabani zwake uli munyika ya Zimbabwe vali kule vakachijai mapenza yeyi ani nkondo zili kuzwalo mwalangalako maningi ivantu valokukuta kuzanupie valanti vanga vasomezekwa valya mali ya zanupie mbi vantu vala manguzu ake yakujaya vananyina mbi vantu vala manguzu ake yakutula vananyina ndipenzitule alyo mulinoni ansotevo ninga takwepo yokujaya imali zakuula kuti muntu ajigwe mpuzi asi mmali zakujia kukukozya maticha zakufozya manesa amadhokota avangu vose vapereka muli fulumende taziope but izakujia vanhu kuti muntu akajigwe mpuzi ri mari chamushovori vovo chivi munyikezo yezima tukale kavo kuchinje fulumende kavo tukatora ndomo narumbalovo
Studio 7 lijalonge khonokapo tukabili lonke nje elikustudio siyathaba ukwemukela izindaba ezimnandi hampa siyacela ukuthi ake liqhubeze imlayezo le akukhulu lo okuthiwa kugawule lo akahlale phansi achume uyakwazi ukuthi etsholotsho kwenzakalayo engabe belokhu egijima ekhuluma into zakhe ezingelancedo akusincede ngalutho thina abantwana bayadubeka imtshele ugawule akahlale phansi achume sekhulile arun ibhizinisi yakhe engaphungi ukugijima lezinto ezingase zimncede
ninjani bantu be-Studio 7 ithona njani sithandekile Tungamili Ivansi ndanonoka ngiyalicela abantu benkosi kade ngafaka ama audio amngavalo hawu ake livale shuwa ngike mphendula ugawulelo kade ugawulo hlala ngaphele ehlala ithulothulo lapho kwaphela khona abantu hawu gawule kambe siluthamisa gawule ngawena uzaqonda uDonatan ungcono wabalekele ekhinye wena ulezibhulile ekhinye mbona ngani ngawula yasa sizobuhla banyosi bye bye mandobe mdupa lake libala amawodi ami yalicela abasakaza abathandekayo.
Allah oke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo yezitolo, abanye sebesola amacebo kamongameli Joe Biden okuzama ukuvuselela umnotho welizwe. Ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19, uBiden wasungula inhlelo ezimbalwa zokuhlenga uzulu ebunzimeni obukhona, imisebenzi isivaliwe. Kodwa kukhanya akuncedanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ezomnotho yebo kazimanga kuhle, kodwa yinto ebizela izakwenzakala kungalandaba yokuthi ngubani ongu-president, ukuthi ngubani umongameli. Yisikhathi sakhona i-recession yeza, akuqali namuhla ukubonakala lokhu. Kuye kwenzakala I think ama-early 2000 kwazokwenzakala enxa ko-2008 lapho sabona khona i-housing market ingathiwa imanga kuhle. Njalo siyananzela ukuthi lokhu akwenzakali eMelika kodwa, umhlaba wonke jikelele izinto, intengo yezinto ikhwelile. Ungakhangela izimota zikhwelile kakhulu, ama-price ezimota amanye sedabu, ukudla emagosa kudura kakhulu, ungakhangela le-fuel la iyadura kakhulu. So uma sisekhaya ukuthi imbangela kuyini, imbangela ikuthi vele i-recession iyabuya kulo mqanso, kube lokuyehla, kube lo mqanso, kube lokuyehla, owathe ngathiwa siyaqansa ngobuzima njalo siza kwehla ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ungathi uyabheka impi ye-Ukraine, i-Russia iphambanise kakhulu i-supply chain yokudla.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika lisiba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe?
Hayi, ngombono wami angiboni ilizwe leMelika lisiwa lize litshaya ngamadolo phansi, ngoba ilizwe elile mthetho ethize. Ilizwe uma sikhangela ama-reserve bank alapha ayasebenza gadalala ukuthi alungise ezomnotho. Sikhuluma nje siyabona baya-adjusta interest rate, bazama ukuthi be-correcte izinto. Yebo, siyabona o-stock market, siyabona ama-bitcoin esiwa, kodwa iqiniso ukuthi kumele lokhu kwenzakala ukuthi belungise izinto, ngoba besibona i-housing market isikhwele kakhulu, abantu bangasanelisi ukuthi bethenge izinto. So mbona ngani kuzalunga okuyinto kwakhona. Yebo, kungaba le-recession, awuqali namuhla, izabuya ihambe. So hhayi, elemeli kambonani lama-safeguards aqinileyo. Mbona ngani imithetho yalapha, le ngatsha ezikhangela kweze economy zizobheka zilungise, wenzela ukuthi uma kusonakala abantu bengadubeki kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi ongayinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye bayaziphuphela. siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.